ngithathele lithubake lokubonga omunye wami uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesingizi. Siyalambulela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 10 Nkwenkwezi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Sisakaza sise Washington DC. Hola mugela nginjabulo enkulu uPresident Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
Ukuprintwa kwemali kufuze kuhambelane lomumo othize wezomkhono andikasi siboni isizathu sokuthi uhulumende athi uyafaka amabond engatshelanga abantu ukuthi sehlulekile.
Umkhokheli we-MDCT ubamba umhlangano wesiphangiphangi leziphathamandla zebandla lakhe becubungula udaba lokusilela kwemali elizweni.
Namhlanje sikobulawayo sikhangelele ukuthi sikhulume labantu nengatsha eziningi ezijiyeneyo, iingatsha ezimele esingathi ngama-NGOs ezizimeleyo, amatshethi, iingatsha zikahulumende, sikhangela inhlelo eziningi ezikhona ezikhangelene lokuqedwa kobuyanga.
Uhulumende weZimbabwe usephume ijumo ebamba imihlangano lozulu yokuzama ukuphuma lamaso angehlisa ubuyanga elizweni. LeZimbabwe lilahlekelwa ngabasakhulayo abaningi abasuka elizweni besiya emazweni ukuyafunda, bathi bengagqiba izifundo bengasaphindeli ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli wobandla le-MDCT uMnumzana Morgane Tsvangirai ube lomhlangano wesiphangiphangi leziphathamandla zebandla lakhe lamhlanje becubungula udaba lokusilela kwemali elizweni, njalo besola imizamo kahulumende yokuletha uhlelo lwama-bond notes ngendlela yokulungisa lolu hlupho. I-MDCT ithi uhlelo lolu liqinga lebandla leZANU-PF lokuthi lithole imali yokuholisa izisebenzi zakhe ngoba engase ngalamali, kodwa uhulumende uyakulandula lokhu. Ukuze sizwe okuningi okuphuma emhlanganeni we-MDCT, usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla salele bandla uSenator Bhekilifa Sibanda obekulo mhlangano.
Besikhangele lo mzamo wehulumende oliphutha okuzama ukuphendukisa iZimbabwe dollar through i-backdoor ngokuprinta thine siwabiza sithi ngama-bond bearers checks. Ukuprintwa kwemali kufuze kuhambelane lomumo othize wezomkhono, and kasisiboni isizathu sokuthi uhulumende athi uyafaka ama-bond coins engatshelanga abantu ukuthi sehlulekile ukuba lama-dollar emelika aneleyo. Njalo asicasisele ukuthi acasisele abantu ukuthi amadola emelika ayengaphi njengabe esehla ngomnyaka ngomnyaka. Sibone ngani uhulumende kufuze aphumele egcekeni ukuthi ukugijimisa umkhonomo waleli lizwe sokumehlule esebenzisa i-multi-currency approach, lokho esithi yizimali zamazwe achiyeneyo.
Yena usibalukhulu webhanga le-RBZ yena isinqumo lesi sokusebenzisa ama-bond notes ayisiso sinqumo esiphathelane lezombusazwe.
Ungabuyela emuva a few years, uva kubo 2008-2009, iqiniso kazange liphume kulo wayengugovernor we-Reserve Bank ngaleso sikhathi, ngoba amatomu ayedonswa ngemuva kwakhe yena engusomlomo kahulumende. Yikho asilaso isizathu soku themba imbiko esiyibona ikhulunywa ngosomlomo kahulumente. It's not a problem of cash, a problem ye-economy le esifesane la.
Isinqumo elisithetheyo yisiphi?
Sithethe izinqumo, and izinqumo lezo abantu beZimbabwe bazazibona sesenzakala. Singeke sivele siyikhulumele emasekeni.
Lona uhlupho lokusilela kwemali solunjani elizweni?
Ke ngaphuma koBulawayo ngisiye ekhaya okuyi 138 kilometers away ngidrive imota. Inhlanhla kuyikuthi ifuel bengilayo, kodwa ngiphume ngiphethe $4 esikhwameni sami. So ngikupha umbono lowo ukuthi ubone ukuthi ukukhuluma ngesimo semali esinzima.
Lo ke ngusenator wethu Matabeleland South uMnumzana Bhekilifa Sibanda obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
uhlelo lwabasakhulayo olwethe connection namuhla sikhangela ukulahlekelwa kweZimbabwe ngabasakhulayo abaphuma elizweni besiyafunda lokusebenza kwamanye amazwe. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo lisazise ngokusithumela incwajana ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Asihlanganeni kusasa kuhlelo The Connection lilami uNtungameli Nkomo lomunye wami uTatenda Gumbo.
Uhulumende weZimbabwe usephume ijumo ebamba imihlangano lozulu yokuzama ukuphuma lamaswa angehlisa ubuyanga elizweni. Emhlanganeni wakobulawayo lamhlanje uzulu bekhala ngokuthi akalasekelo alutholayo olweneleyo olusuka kuhulumende enhlelweni zonke zentuthuko zelizwe. Unompumelo lomoyo sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isiphathamandla sogatsha lwezemali uMnumzana Kholisani Moyo uthi uhlelo lolu luzadonsa inyanga njalo bakhangelele ukuya endaweni ezimbalwa ezigoqela enkayi, Mzingwane lezinye.
Namhlanje sikobulawayo sikhangelele ukuthi sikhulume labantu lengatsha ezinengezijiyeneyo, ingatsha ezimele esingathi ngama-NGOs ezizimeleyo, amathethi, ingatsha zikahulumende. Sikhangela inhlelo eziningi ezikhona ezikhangelene lokuqedwa kobuyanga.
Uqhubeke ethi uhulumende uzaphuma njalo ijumo lokudinga amasu kuhlelo oluzadonsa okweminyaka emibili.
Esikhangelele ukuthi lolu hlelo luzakwenziwa okweminyaka emibili esingathi khona yi-second phase yokuqeda ubuyanga. Luyabe lukhangelele ukubana luhambelane le esingathi khona yi-country's blueprint, silubambani zim-asset.
Unkosikazi Judith Ncube osebenza nenhlanganiso zabomama ku-council yakobulawayo ubeke ukuba indleko kunye lemithetho ekhona iyancindezela ukuthuthuka kwabo.
Nxa engathunga kumele nxa kuyikuthi ibhasikiti zakhe ziyaphuma ngaphandle kwelizwe uyathengisa, akumelanga impahla lezo ziphume zingenziwanga i-fumigation, i-pest control. Ngenye indlela ibhasikiti liyaliphethe isidura bese bebuyela njalo ebuyangeni kanti babe bele nhlelo ezinhle ezokuthi bengabi ngabayanga.
Unkosikazi Jenny Williams okhokhela inhlanganiso yeHoza yena uthi ubuyanga bubhahile eZimbabwe njalo ukusweleka kwemali yikho lakho okwengezelela ubuyanga.
I-poverty isekhona eZimbabwe, imumethe nge-government engathandi bantu, engalani lo bantu. Ngaye sebeza letha u-bond note kutsho ukuthi sebe-give up ngabantu kabasela thando. And ngaye ngikhangela i-poverty, ngikhangela the face of a woman eZimbabwe. Iyakhala sibe.
Umlimisi wohlangothi lwe-RX, uMnumzana Davidson Masendeke, uthi indlala isidale ubuyanga ezweni ngoba abalimi abalamali yokuthenga okokulimisa.
Sibona ngani imbangela yalokhu ukuthi isivuno sihlala sisehla ngaso sonke isikhathi? Imbangela zakho lokho ziningi kakhulu okuhlanganisa ukuthi abasenelisi abantu ukuthenga imfanelo zokuthi balime, imvundiso, inhlanyelo eziqondileyo lezokulimisa, izinto zokulimisa konke kakuseko khonoko. Kutsho ukuthi abantu sebelima indawo ezincane njalo bezuza isivuno esiphansi.
Okugcizelelwe ingcwethi yezenotho kobulawayo uMnumzana Buckler Thembo ethi uhulumende udlalisa imali enika ugatsha lwezomvikela encitsha olwezokulima.
Inkinga esibayenzi eZimbabwe asinswelo zemali, kodwa inswelo ezikhona yikuthi imali evele ikhona khonapho kulokho kuthiwa yibhajethi, eningi yakhona iya endaweni lapho engamelanga ngiye khona. Sithola imali sihambise esibuthweni lokho kuthiwa ku-Ministry of Defence, sihambise elinye kubo-Office of the President, kodwa ukuthi imali iye kubo-Ministry of Agriculture, lawo-Ministry of Mining kwezenjiwayo lokulapho esilima khona. Yikho khonokho sokudalele esingathi yi-poverty elizweni lethu eZimbabwe.
Uzulu wakobulawayo ubikele uhulumende imicijo embalwa emayelana lezifiso zakhe kwezempilakahle, ezokulima, ezokuguquka komkhathi, isisekelo sombuso, abasakhulayo, ukulinganiswa kwamathuba kwabesifazana, okwezindlu lokunye. laloba befeze izifiso zabo abantu bathi bazakholwa uhulumende esephenduka ezobika ukuba yiziphi inhlelo azazenza ekwehliseni ubuyanga. Ubulawayo lokhe ebhekane lokusilela kwemali emabhanga, iningi lamabhanga akobulawayo alokhe enendwendwe zabantu abalinde ukuthatha imali zabo abazigcinisileyo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. EleZimbabwe lilahlekelwa ngabasakhulayo abaningi abasuka elizweni besiya emazweni ukuyafunda, bathi bengagqiba izifundo bahle basebenze khona bengasaphindeli ekhaya, okuyinto ingcweti ezithi ibisela muva intuthuko yelizwe. Abasakhulayo bathi kunzima ukubana bahlale eZimbabwe ngoba imisebenzi kayitholakali, ikanti ke njalo umnotho uqhubeka ubhidlika. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxhume umunye wabasakhulayo ofunda eCoventry University kweleBhilithane, uKimberly Bebe.
Uhulumende wathi ecampaigna iZanu PF yakupromisa abasha ukuthi bazayenza, bazasivulela imisebenzi eyi-1 million. Kodwa manje ungakhangela imisebenzi akula, i-unemployment rate is very high. So yikho okubangela ama-push factors okwenza ukuthi ama-youth bebaleke ekhaya eZimbabwe beye kwamanye amazwe besiyazama ukudinga imisebenzi lemfundo, ngoba ama-youth ngokubona kwami abasela hope in Zimbabwe ngendlela into ezimi ngakhona. Ungakhangela i-government ayikhathi, ungakhangela even uma umuntu efundile efuna ukuba ngu-teacher kunzima ukuze ungene ukuthi ube ngu-teacher. Le mthetho le efakwa nguminister omutsha uDokora ukuthi o-teacher sokumele bebetshonela ngalonke esikolo, and imithetho yangkhona isi-regressive to o-teacher. So abantu vele abahawukeli impilo yeZimbabwe sikhuluma kunje.
Alubana abasakhulayo beZimbabwe abakwamanye amazwe bayabuyela eZimbabwe bayesebenza khona nxa bethe baqeda izifundo zabo, alubana umnotho uthuthuke kanganani eZimbabwe ngokubona kwakho?
Mina ngibona ingani lobu umnotho uthuthukile ngoba nxa ilizwe lile manpower, ilizwe lile expertise kungaba ngcono. Usakhumbula ngesikhathi lesiyana kulo mhulumeni ohlangeneyo kule Government of National Unity, abantu basebele hope sebephenduka ekhaya sebezozama ukwenza ama-project. Sabona kakhulu abantu ababehlela isikhathi eside diaspora sebezozama ukudinga imisebenzi kumakhampani, abanye bayithola sibili.
Unkosazana Kimberly Bebe ngofunda eCoventry University kweleBhilithane. Ababona ngezokuqhutshwa kokhetho elizweni iZimbabwe Electoral Commission bathi bazimisele ukusebenzisa indlela zokulezinsuku ukubhalisa abantu abalelungelo lokuvota eye-biometric voter registration nxa imali ingatholakala, njengoba kulendleko engaba yizigidi ezidlula amashumi amahlanu amadola $55 million ukulungiselela ukhetho luka-2018. UMavis Gama usipha lolu daba.
Lokhu kuvezwe ngumgcini sihlalo weZEC uJustice Rita Makarau emhlanganweni wokubonisana phezu kwendlela ilizwe elingazilandela ekuqhutshweni kokhetho owenzelwe ewoteleni yeCrown Plaza eHarare.
Government will have to fund this because remember we are funded from treasury, and if there is any assistance
uhulumende kuzamele kube nguye odinga leyo mali yokuqhuba lomsebenzi, njengoba kuvele kungumsebenzi wakhe wokutholisa leyo mali ivelela kusikhwama sakhe. Nxa kuza kuba losizo oluzayo luvelela kwezinye inhlanganiso eziphathisayo, kuza kuba yikho lokho usizo lomthwalo wokwenza ibe khona leyo mali kumele kube ngokahulumende, njalo sikhangelele asize ngaleyo mali. Aseqalile amalungiselelo sivele sihlezi siwenza sikhathi sonke. Okwamanje sifuna ukulungiselela ukhetho luka-2018 kwezokulotshwa kwamagama alabo abalelungelo lokuvota.
Umgcini sihlalo ebandleni le-People's Democratic Party, uNkosikazi Lucia Matibenga, uthi abebandla lakhe sekuzamele baqale bayihluzisise lindaba anduba batsho ukuba bona bakhetha uphi umhlobo wokubhalisa.
Ukurejistwa kwemitshina lokho kuthiwa yi-biometric sibona ngasathi kuyasisiza njengebandla. Sikufaka sikuqondisana le-manual registration. Emmanuel hayi lathi sesiyibonile ubunzima bayo asiyifuni, kodwa siqonde lokho kwamagetsi abathi nga-biometric. I-biometric yakhona layo ilendlela esingu-3. Kubalulekile lakho ukuthi sihluzisise through ama-consultations anjengalawa ukuthi sibonisane ukuthi indlela zamagetsi zona lezo yiphi ngaba ngcono ukudlula enye.
Ukuthatha uhlangothi kwalabo abayabe bebhalisa abantu nge-biometric voter registration ukwethuselwa kanye lokwesaba okusebantwini kulakho ukuphazamisa lomsebenzi ngaphandle kokuba uZulu atholiswe imfundiso ngaphambilini, kutsho uNkosikazi Matibenga.
Siyabe silokhu sisesabela futhi ukuthi njengoba kule polarization elizweni lethu kulokwethuselana lokwesaba mayelana ngezinto zokhetho, siyathandaza kuNkulunkulu ukuthi indlela lezi zamagetsi zingaze zasetshenziswa ukwethusela abantu. Ngeke saba silokhu sikhuluma okwakithe ekhaya emagusini, siyahle siqonde emagetsini njengoba kumele siqonde emagetsini.
Selokhu ilizwe lathola uZibuse bekusetshenziswa indlela yinye ukuqhuba ukhetho yokuloba amagama abalelungelo lokuvota kugwalo lwe-voters roll. Ingcwethi kwezombusazwe zithi sekumele kulandelwe indlela ezakulezi nsuku ukuphathisa ukuthi kungaze kwaba lokukhonona ngempumela yokhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lingakhohlwa usihlelo lo-Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumakakasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz. Lamhlanje ku-Live Talk uhlelo lwabasakhulayo Olo the Connection sihlaziya udaba lwabasakhulayo abathi bangayafunda emazweni bangagqiba izifundo zabo khona ngale kabaphindeli ekhaya. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha A Voice of America eseWashington DC. Sokuqhamuke ufuthelana okukhulu phakathi kwabaculi ababili uMoki Ncube oweMokis Connection loThemba Boyoyo Mathe. Ngemva kwemibiko ephume ephepheni le-The Chronicle namhla, uThemba isithi useyisiphofu nje ngoba eloywe nguMoki. UThemba ubelilunga lebhendi kaMoki bengikehlukani ngomnyaka ka-2013 wasephuma wayasungula elakhe iqembo. Iphephandaba le-The Chronicle lithi ikhulume loThemba walazisa ukuthi wahamba kubosiyazi labaprofita ngokugula kwakhe. Bamtshela ukubana uloyiwe nguMoki, kodwa uMoki uthukuthele ngamazwi la njalo uthi uThemba uyamsukela.
Hey, tukamili impela le daba lolo lubuhlungu kimi ngoba kuthe ngesonto ngafonelwa ngabe iChronicle bengibuza ngakho lokho ukuthi ngiyala lempahla zomfana, ufana ukuthi yime ngamloyayo. Yikho kwangimangaza vele ngamangala ukuthi khona la kathesi lonke ngimangele. Mase ngisizwa kuthiwa kuphuma ephepheni ngiyamangala ukuthi maye khuluma ngodaba lololo lokuloya uyakwazi ukuthi inkalakatha yecala elinzima labo ebe-Chronicle kambe maye bekupublisha kabakwazi ukuthi ikuqabanisa abantu emthethweni kulicala elikhulu lelo.
Nxa bebika bona abe chronicle bathi uThemba wabatshela ukuthi wahamba waya kubosiyazi waya lesontweni bamtshela ukubana nguwe owamloyayo.
Yayi yena maye kutsho khonoko yikho lami engikulindileyo ngizathi ma ngabamba lelo phepha ngikutsho ngoba kuthe kunjalo ngibe ngimfonele nje izolo Monday ngikhulumisana la ukuthi kathi ngizwa bechronically befola bethu tenya kuloya waphika wemba phansi.
Khona lalwa yini kwehlukaneni kwenu?
Kufana lokhu angizange ngilwe laye abalingi ama-supporters bayazi sasuka lapha 2013 saye South sibiziwe. Safika sachaya sibizo zama-shows about 6. Sathi sesibuya wakhanya sengumuntu ongasabambeki kathi sesiponswe ngomunye umuntu ewayekhezi. Yikho ke ayi lami ngamthiya kanjalo sabuya labafala kwaba yikhonoko vele wayethiya impahla zakhe lonke zikhona la kathesi. So bengicela bonke ama-supporters abafuna ukuzwa ngalolu daba mina bengamfunela bengithole kunamba eZimbabwe ku 0775849464
ekugcineni. Umnumzana Moki Ncube ngumculi olodumo. Siphinde saxoxa loThemba yena uthi yebo ukhulumisane lephephandaba leli ele The Chronicle ngokugula kwakhe. Lokwehlukana le Moki's connection kodwa uthi kazange alikhiphe elokuthi uloyoye ngumoki.
Hayi njalo ngokwazi lokho nami njalo ethi makubone kuphepha.
Awuzange ukhulume laba be-chronicle?
Hayi, i-chronicle iyaxoxa labo ngaphambi ukuthi hayi bona ngaphambi ukuthi ngokwesintu abalandeli bona bathi bona sebesithi ngithe.
Bayakusukela bephephandaba leli Themba ngoba bathi wena watsho ukubana wahamba kubosiyazi la kubaprofita bakutshela ukubana awusaboni nje uloya ngumoke?
Hayi, lokho angikushongo.
Ubona bechronicle usuke wakhulumisana labo yini ngalolu daba?
Ya, sike sakhulumisana ngalo
Bathini?
Bekubuza ngokugula kwami khonoka kethi.
Ngitsho udaba soluphumile phela. Ubabuza ukuthi kanti la ngiqambela amanga nxa kuyikuthi bayakuqambela ngempela.
Nami nje namhlanje ngifike ngitshela bengitshela ngephepha ukuthi anti kathesi amehlabo akwangikwamisi ukuthi ngizali phepha. So ngizela mina ngitshela abanye khona phala ezitolo namhlanje.
Uthe usuzwileke ngendaba le awukubonanga kuqakathekile yini ukuthi ubatshayele ucingo bona bechronicle ubabuze ukuthi kanti likuthatha ngaphi lokho?
Ukuthi ethenya khona ngesibindi lawo khona aphakalile njama baplan ukuthi kumbe kusasa ke ikade yethu ke-chronicle yizo ukuthi athi kuhamba kanjani.
Umnumzana Themba Boyoyomathe umculi obekhuluma lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 ese-Plumtree.
When we bow, silale ma when we bow,
silale ma when
we bow,
silale ma when we
bow. Uhlelo lwamasiko lenhlala kahle yabantu lamhlanje sihlaziya udaba lwemichado esivuka mpunzana idilika abantu besanda kuchada. Kambe kubangelwa yini konke lokho? Minengi imichado edilekayo kulezi nsuku eZimbabwe. Abanye bethi kubangelwa yikugilelana imikhuba, kube labanye abathi njalo akusela madombo alohlonzi elizweni. Ake sizweke uNkosazana Stars Mathe Thebe Mathe olwela ilungelo labesifazane lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi kwezamasiko esintu bexoxa ngalolu daba lo Gibbs Dube owe Studio 7.
Kusukwa kakhulu emendweni Dube lomkandla. Mina ngokubona kwami luhlobo lokwendo solukhona ukwenda kwakhona osokwasala ibizo kodwa kungayisiso simo sokwenda. Kanti abantu bangakhulumisana emgwaqweni basomisane bese siyalala bendawonye bavuke sebesiphi sebethathene. Omunye ngosesithi mkati wangu, omunye ngosesithi murume wangu. Kambe yebo ikwenda yini khona ukuhamba ukufika ngapi?
Baba mkati, sokunjalo kanti?
Kunjalo kakhulu indaba phela la isukele emendweni. Omendo ungaba isihlodi. Okuthi yona sona isisekelo sakhona kasikho. Uyathi Matheve, bahlane emgwaqweni emabhasini iviki zibe ntathu labazali abaziwa nezihlobo kazaziwa ngobana sebefundile mhlawumbe bebona thina yithi esingasafundanga isisekelo kasikho sokuthi bafundane.
Abantu abasafundani Dube angitsho ukufundana kuphela. Abantu abasasekelwanga njengoba umkandle sitsho. Uthando kwakuthande abasekeli obabakazi obabomncane kuze kuyefika ebazalini. Yikho bekusiba le dombo phela elikhulumela laba babili nxa bethe bakhubana. Nxa kuthe omunye wangazwisisi omunye sesiya kudombo lakhe. Kambe okwabo lokho sokuqalisele kujayiveni. Ngemva kokujayiva sokulelwe ebuseni sokungubaba lomama. Idombo liyabe lifike nini, liyabe lidingwe nini, ubabakazi uyabe ebikelwe nini, etshelwe nini. Akusela mendo lapha into lokhu mani yazi kangikwazi ukuthi singakubuyelela emuva sithini.
Okuhluphayo ukuthi phela abantu abasadinga amadombo sebephonga ukuthi ifolokohlo nje chaya uhluqedise kwalama mkandla.
Ye abantu laba sebezimele bodwa sebakhulana yona le into kubona uyalinganwa kumele umuntu enza ukufuna ngathi kuba lezi khadi zempilo nemithetho efakwa emazweni athini iyakhulona leyo lakithi. Thina kithi umntwana ngomntwana ezangena egodini. Kodwa umthetho welizwe umntaba leminyaka engu-18 usengazenzela ukufunayo njalo wena mzali ungazayo umlawuli. Ngokunye kwakhona khona lokhu lemishina lesetshenziswayo abantu sebasuka beqa ibanga lobuntu bangena kwezinye izinto ezingaqedaleyo. Liqinisa ukuthi uswelakala kwabakhona umbe amadombo yiko okunye okubangela ukuthi izinto lezi zitsheke ngale ndlela.
Kodwa ngatholakala ngaphi amadombo njengoba abantu sebehlala emadolobheni baba Mkahle?
Hayi, kathe edolobheni nanti bakhona lathi singenje sibadala singaka sihlele emadolobheni kodwa sisalibambile oludala. Yebo kuhlala emadolobheni lako kulenkinga zakho zokuthi kuyahlala kuyizizwe lezizwana ezijeniyo ezenzibelela ezijeniyo kodwa eqinisweni lasemadolobheni ngobana kuhlala abantu bakhona abantu abadala abathunywayo bengamadombo siyakubona imihla lamalanga. Ayisibo bonke abahlala emadolobheni asebalahlekelwa amasiko la ibuntu babo. Hayi ngokulutshwane nje okwenza ukuthi abantu balahle kodwa hayi bona abantu bakhona.
Lapha-ke sizwe unkosazana Stars Thebe Mathe olwela ilungelo labesifazane lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi kwezamasiko yesintu bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Lilalele kumsakazo we-Studio 7 esakaza ise-Washington DC.
Joshua Nkomo, Kabuko, Anyongolo, Aramatate, Latela Zimbuge, Sikumbese Tulabe Chugi, Pakeza Ngochako, Abanye Bekeza Mamanzi, Unze Nsundi Abe Nsundu, Kaliwe Sisi Basase Rhodesia, Unze Amandebele, Eya Kupaba Mhlophe Sizibeni, Zaphula Ukude Linkabe Zasidunga, Bhulukwe Lendoda Eyodwa, Elikhoka Lijumi Lamadoda, Ijube Limhlophe, Elakha Isidleke, Kwahlala Imkhumbazana, Wena Wembumgodi, Wangawuhlala, Owavula Inkundla, Wasilela Izigxawu, Wacitha Umlilo Wasentumbane, Ehlahlela Imanzi, Abanye Bewubhula, Ngelomileyo, Unanguya.
Ukuziphetha indaba zethu zalamhlanje njengoba isikhathi singasavumi kunjenje nanzi ezinye ebezisilazo. Umkhokeli we-MTCT ubamba umhlangano wesiphangiphangi leziphathamandla zebandla lakhe becubungula udaba lokusilela kwemali elizweni. Uhulumende weZimbabwe usephume ijumo ebamba imihlangano lozulu yokuzama ukuphuma lamasu angehlisa ubuyanga elizweni. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi lingayikhatshana ngoba uhlelo ole-Live Talk olwabatsha ole-The Connection luyeza khona manje.